I think yena nguye wa deploy abantu ukuthi beyedubula ngoba ngasoze vike into enjengayo nalene clear umuntu lona waye ema silawo ama video waye ema lati singama former soldiers waye ema wazwachaywa ngomunye wakhe ukuthi angadubula straight umuntu kumbe wayemchayela khona ukuthi uyaphuza kumbe wayemchayelani ngasoze sibe kwazi ngoba na kodwa ke ama videos lawo lokhana ke akakusoze ukusincede ngalutho okukhulunywa yilaba abantu ngoba na lakho i-commission ukuziyebiza isela ukuthi lona isela lizikhulule amapolice ayedeployiwe bamele bezidefend bekhuluma amanga amasotha ayedeploywa bahamba bayadubula kodwa bedeployiwe ngubani so lokuthi bethone besiwestela isikhathi lapho besithi bona hayi ngama-businessmen lokhana yinto esingayifuniyo loba ze besidobhe ebusuku umbe sikhathi bani asifuni into ezingazani kaziqedakali kuzasenza khona lokhana kusasa singakuyekuvumela lokhu bagcina besithi bona abantu begugrawundi babulawa ukuthi khona vele bona babedubulana kodwa ngoba bama-distant ayinombhobhi khathesi bona bethi bona hayi ngama-businessmen asobantwana thina bachaye ikhulu lapha bathi bona hayi babezisomela yi-soft coup babe kupha ama criminals around umgaka sazithulela so bangabe lokho besihlokoza ngeminwe yabo le bezibona ngazani singabantu abangabantwana we are also soldiers
sizwa kuthiwa bayacabangela ukubana umnumzana Nelson Chamisa engabotshwa phezu kodaba lona lolu kuyafana lesakubona kuminyaka edluleyo okwakubotshwa kona inkokheli yamabandla aphikisayo
into le yenzakala ukuthi akho uChamisa ngabotshwa le omzuri wabazivelayo badlula kukho lokho undaba ningisithole badlula kukho lokho onkomo badlula kukho lokho odabengwaba nalabo abakhona badlula kukho lokho lathi sinjenje mina okhulumayo ngadlula khona ngoba lami ngakutho ngahlala e-stocks camp so nxa bembopha nje babembopha nje ukuthi bemrecruitisa ngale bemnika i-degree e-politics njalo ebotshelwane ukuthi wenzeni uChamisa lokho abangambopha ngakho ukuthi khona ngento leyi eyamabutho naleyi mhlaka 1 August uChamisa kwakuzama enza ukuthi eboshwe kuyini eyabebotshela ukuthi wenzeni